ngaso kutheke lawo machiba aphuza ukuthi agcwale singathi ngama reservoir kokubangela ukuthi izakhamizi zigcine zingasathola imali. Kube luhlupho olukhulu kakhulu ke koBulawayo, abantu badonsile phose ivike lamalanga bengathola amanzi, kodwa izolo izindawo ezithiyatsheneyo ziwatholela nxa nje ezinye zingawatholanga. Siya ukuthi umuntu phezulu kumbe uphansi nxa sikhangela ukugenquka komhlabathi singathi i-topography kumbe i-gradient. Kodwa kawutsho ukuthi ahle abuye ahlale khona, hayi ezinye indawo vele sikhuluma nje sokuvaliwe kawasekho asehambile njalo. Kule bhawuze eyodwa kuphela koBulawayo, so iBulawayo lamawadi angu-29. So ntemba siyakunanzela ukuthi nxa kule bhawuze eyodwa amawadi engu-29, amawadi lawa ama-townships maningi kakhulu ayedlula i-29. So ukuthi ibhawuza nje ifike elokishini elilodwa isuthise abantu, izindlu ziningi kakhulu ngoba uyafika ukuthi iwadi maybe lama-section angu-10 angu-11 angu-12 angu-13 kusuya ngokuthi inganani. Kokugcina kubangela ukuthi abantu bagcine beqabana nxa ukuthi omunye uzabe efuna ukuthi abuyele amabhakede angu-10, omunye 15, omunye 22. Even zona izibhorane zigcina zisandelwa kakhulu. Abantu nje sebephila ngakhona ukuthi ikakhulu laba abaseduzane lamasonto bakhona ama-church anjengabo Roma, your family of God, labo bani. Labanye nje abaye belezibhorane zabo bayenelisa ukuthi bathengisele abantu. Sebengathenga kabantu ngedola amabhakede angu-5 kumbe ngedola amabhakede angu-6 kumbe 7 kusiya ngokuthi umusa wabo uthi. IRoma ibingantwa yiye kade sajiphile ngoba ibisenza dola for 6 kwezi zikhathi njalo iyenze dola for 8. Kodwa kabaningi bagcina besiyazikhela ezifuleni njengoba bekuye one izulu amanzi egeleza khona. Kungani sokuzabangela ukuthi abantu babanjwe imikhuhlane yesihudo? Le iminye nje imikhuhlane engabangela ukuthi abantu bazibone sebegijinyiswa izisu kumbe izisu zabo sezibuhlungu ngabangela ukuthi bagcine begula kakhulu, abanye bedlule emhlabeni. Zikati bamanzi-ke avela lilungelo labantu. Nxa sikhangela ku-section 77 yesisekelo sombuso iyatsho ukuthi water is a right. Kodwa-ke nxa abantu sebesiyathola amanzi ezihotsheni, sebesiyathola amanzi asehlanganye lamasuwa, sebesiyathola amanzi kumabhawuzi abangakwaziyo ukuthi avela ngaphi, kugcina-ke kuviolata le-right mbe singathi sokusephula lelo lungelo ku-water. Sikhangela ukuthi ngabe kuthiwa bayathenga amasola amakhulu mbe bacele bakhulume lamadona African Development Bank abavele bandisa ukuthi baphathisane nabo. So i-council kukhanya isazilalele nje obukabhuka kabakafiki khonapho ukuthi bakunakane khonokho.
Kukhona yini ukukhulumisana phakathi kwezakhamizi leziphathamandla engathi ngama-stakeholders? Wena laba ababona ngokuphathelane lamagetsi, ikhansili labanye, ukuze kucutshungulwe lolu daba abantu bethole amanzi.
Thina siyizakhamizi njengama-stakeholders-ke siyabe sithola imbiko le evela kuyumabhalane wedolobho, kodwa-ke ingqoqo esingathi ikhangele ehlangothini olulodwa ngenxa yokuthi ngumbiko nje wabe uvela phezulu khona ngalo usiza ebantwini. Akula kuqoqisana kangako, yikutshelwa nje ukuthi kuzahamba kunye. Njengoba namhlanje mina siwuthole umbiko oveza ukuthi izindawo zonke ezingabe zinata kibo criteria emagwegwe kubo langaphi ngaphi kibo 6J ziyabe zingelamanzi. Indawo elamanzi yilezo ezinatha kuthuli khona ngale kumasebhabsi. So yimbi ke siyabe siyithola sokungazani kuthiwa yi-engagement yama-stakeholders, but iyabe top down approach. Bebekuthile ukuthi balokuqoqisana i-city council lezesi ukuze mhlawumbe bangaze bagcithe indawo lapho kuponjwa khona amanzi. Thesi sisesikhathini sezulu sikhangela ukuthi sithola amanzi phose nsuku zonke. La madamu lanxa nje angakabi la manzi akuya ngaphi ngoba kubo 57% full. Ukugcwala kwawo kakusuthisi njalo kwakusijabulisi ngoba kumele ungabe kuthiwa kathi esikhuluma abo 90 something siya kubo 80 something percent ukwenzela ukuthi senelise ukuthola amanzi kuze kuyephutha umnyaka. Nxa kunje sosengozini yokuthi i-water shedding kumbe kuvalwa kwamanzi kuzaqhubeka sibili kuze kuyefika ukuphela komnyaka.